Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgcibelo mhlaka 6 kuNtulikazi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa uhulumende sithi intengo yezinto iyehla ezitolo ngenxa yokumiswa kwemali yakwamanye amazwe, inhlanganiso emela abathengi eNekora ithi akulabubelo osobukhona. Umeya wakoBulawayo uthi sebesiya emthethweni laba ngokuphuthuma ukuyawucela ukuthi wenqabele ukudilizwa kwemipotshongo kamasipala waleli dolobho inkampani yezesa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende sithi intengo yezinto iyehla ezitolo ngenxa yokumiswa kwemali yakwamanye amazwe, inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association iNekora ithi akula mahluko kumbe ububelo uZulu abubonayo. Inhlanganiso le ithi uZulu weZimbabwe ulokhethwe legatalala esehluleka ukuthenga indingeko zempilo ezifana lempuphu, ichukela, isinkwa lokunye okuchiyeneyo ngesizathu sentengo eqhubeka iphezulu. Lapho kulentengo ehlileyo iyabe yehle ngesilinganiso esincane esingatsho lutho, kutsho isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Efihle Lancube.
Lo okhuluma ngokwehla ukhuluma ngalapho mhlawumbe abalutshwana abathenga khona. Lakho akumangalisi ukuthi isitolo lesilale siyana sibe leseli kumbe kwehle lokho kube lokuthathu. Kuvele kuyenzeka kuzo zonke isikhathi empilweni. Kodwa akusho ukuthi into sekulenguquko esingayitshayela izandla sithi abantu sebephila kahle. Usizi lusesibe ukukhulu kakhulu phakathi kwesizwe. Njengoba ngisho ukuthi isinkwe kasithengeki, impuva ayithengeki, irayisi ayithengeki, lokho abantu abaphila ngakho usuku ngosuku kuyadula kakhulu.
Yipi inguquko Ncube ongathi isilethwe yikumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe?
Kayikafiki ebantwini inguquko, isesekulabo mhlambe abacungela ngezomnotho abangakhuluma ngalokhuyana, mhlambe bakhulume ngokuthengiselana kwemali esithi foreign exchange kumbe i-currency exchange rate engabe isetshenziswa ukuthi mhlambe ayisaqansi njengalokhuyana eyayikwenza njalo siyehlile. Kodwa ukwehla kwayo kakwehlisa ngimpuphu, ukwehla kwayo kakwehlisa ngirayisi, ukwehla kwayo kakwehlisa ngamaqandi, ukwehla kwayo kakwehlisa ngoqhaku, ukwehla kwayo kakwehlisa ngenyama, ukwehla kwayo kakwehlisa ngekhabishi lembhida, akwehlisa ngatamatisi, akwehlisa ngaonyeni, akwehlisa ngaimali yokugada, akwehlisa ngafuel, akwehlisa ngaimpilo yabantu ilokhe isele iphezulu. Kwehla lezo zinto ye-exchange rate kodwa intengo yezinto isale ilokhe iphezulu abantu baphakathi kosizi. Ngakho-ke inguquko lezo ezinye eziqanjwayo kazika finyelele empilweni yomuntu ophila nje oweZimbabwe, mhlawumbe sekukulabo abaphezulu akade bethengiselana ngezimali.
Nxa siqathanisa la sesikhathini kusasebenza imali yakwamanye amazwe, singathi lokho kusifananela, akukabi lomahluko kumbe izinto ziyazisoma ngamandla?
Izinto lokhe zomile, lokhe zime khona laphana akaziguqukanga. Yingakho ngisithi mina okuguqukileyo yilokho esithi i-exchange rate, i-foreign currency exchange rate. Nga ukuqathanisa imali yaseZimbabwe leyaseMelika, leyaseNgilandi, leyaseSouth Africa, eyaseBotswana, yikho lapho kuguquke khona, yikho lapho ubona khona intengo yangikhona nxa kuthengiselwana izimali iyehlile yaphansi. Kodwa kavele asikhulumi ngayo phela leyo mali, asiyihola silayo, asingeke sibuke ukuthi imali yaseMelika sizuza sizwakala ngcono kumbe yasengilandi sizwakala ngcono aziveleka kayisikho lokho abantu abakhuluma ngakho abakhuluma ngakho ukuthi impuphu iyathengeka yini shukela liyathengeka yini ischool fees iyabhadaleka yini i-transport kugada imota kuyagadeka yini lezo zinto kazikaguquki zonke lokho ezinzima njengalokhu zazinzima ezinye sezikhwelile njengabo fuel njengabo sinkwa ukukhwelile ngemva kokuthi sekukhithiwa imali yakwamanye amazwe sikwasuke ku-350 sesiku-4 something kwezinye indaba singenza i-5 something kusiya ngokuthi ungakhe
umnumzana efidlela ncube ngowenhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association
Zimbabwe The Voice of America.
Umeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi sebesiya enkantolo ngokuphuthuma uyacela ukuthi enqabele ukudilizwa kwemiphochongo yaleli dolobho inkampani yezesa. Inkampani le ithi izadiliza imiphochongo le ngoba ingasaqinanga kanti njalo ingasenelisi ukuphehla amagesi ngendlela ebisenza ngayo eminyakeni edluleyo. Kodwa sokulokudonselana phakathi kwekhansili lezesa, ikhansili isithi imiphochongo le ngeyayo njalo kayimelanga idilizwe. Kodwa izesa layo ithi izakhiwo lezi ngezayo. Udaba lokuthi ngubani kahle kahle umnikazi lusemthethweni ndaba ngemva kokukhwezwa yikhansili. Izolo umhlangano obekhona phakathi kwezesa umasipala kanye lomphathi ntambo obona ngezamagetsi umnumzana Fortune Chasi phezu kwalolu daba awuphumanga lalutho. Umeya wedolobho umguni utshele iStudio 7 ukuthi baza kuya emthethweni ndaba njalo ngeviki ezayo ukuyawucela ukuthi uvimbe izesa ukudiliza imiphochongo le.
Zesesi te amagqwetha ethu asikambise emthethweni ndaba udaba lolu ngokushesha esingathi agent chamber application yokuyenza okuthiwa ngesilungu interdict eyokuthi sisalinde ukuthi i-high court isuze udaba lokuthi umnikazi we-power station umbani phakathi kwethu lezesa laba bamiswe ukudiliza le mphochongo. Thina njengoBulawayo ngasikho against ukuphekwa kwamagetsi ku-power station leyana kodwa sithi thina kasilandeleni umthetho ngoba asingeke sithi udaba lusesecourt sesiqalisa dina ukuthi siyahlala phansi sikhulume i-court ingakatsho ukuthi onguye umnikazi kumbe amalungelo e-power station ngakabani.
Uthe ukhuluma lo Chasi izolo wathi ukudiliza imphochongo le kufana nje lokudiliza isakhiwo seGreat Zimbabwe njani?
UBulawayo kuthiwa kontithi ziyathunqa. Lanxa zingasathunqi lesi sititi samagetsi uzananzelela ukuthi esingathi ngama-symbols awedorobho kubonakala kula inalani impochongo ukutshengisa ukuthi yikho koBulawayo. Sithi nanxa kuwukuthi sokudilizwa lani impochongo kutsho ukuthi phela akusela esingathi ngama-symbols atshengisa uBulawayo ukuthi akusela leyana impochongo. Ngoba uzananzela ukuthi nxa kutshengiswa udobho lakoBulawayo kutshengiswa impochongo kutshengiswe isakhiwo lesi esikaloliwe kutshengiswa isidolo ne-tower block. Yizi zakhiwo le-art gallery, yizi zakhiwo esingathi ezimisa uBulawayo. Kufana nayo iZimbabwe. IZimbabwe uzananzela ukuthi yona leyana i-Great Zimbabwe uzakhangela ukuthi ivine emalini ukhangele even into eziningi ezitshengisa iZimbabwe kutshengiswa yona leyana i-Great Zimbabwe. So yikho simtshele khona uminista ukuthi minister thina nxa sikhangele uhlelo lokudilizwa kwempotshongo le ukuthi kudiliza uBulawayo ukuba khona kukaBulawayo.
Izesa ithi impochongo le isiyingozi kayisaqinanga lanxa kuliqiniso lokho kalikuvuma ukuthi idilizwe.
Silayo indawo lapho vele sifuna ukuthi kwakhiwe izitshe ezitshe ezamagetsi kabakhulume lathi sibanikelele ndawo bayathi izitshe ezitsha zamagetsi ngoba bathi khonaphana bazathiza khona impotshongo yena le empili bazakwakha enye imbiza enkulu khonaphana ukusuzelwa magetsi nasithi kabayakhele kwenye indawo entsha vele ngoba silazo lezo ndawo.
Umnumzana Solomon Mkuni ngumeya wakobulawayo asenelisanga ukukhulumisana lomphathi ntambo obona ngezamagetsi umnumzana Fortune Chasi kanye labenkampani yezesa.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
kuhlelo lwezemaphandleni namuhla sikobhutshe ePlumtree lapho kulezilwane esizihlasele zaqeda izifuyo njalo zaletha ukwesaba okukhulu ebantwini. Sixoxa lesakhamuzi umnumzana Gibson Nyathi. Ngiyakwamukela kuhlelo mdluli.
Ngibonge babankomo.
Abogatsha lwezendle sizwa kuthiwa sebefikile khona ngapho lani selibabonile. Bathi bayawuthola yini umkhondo wezilwane lezi?
Yabo babankomo, umkhondo bayawuthola wona kodwa sabasadinisisa ukuthi zingaba zinatha na. Ngoba lapha sinathisa inkomo emfuleni asisayazi kumbe ziyachathamela laphana lapho esithanda khona amanzi noma zikhona khona lapho ezihotsheni duzane. Kodwa into esisimangazayile sesidla lamadonki babankomo. Singasidonki silwana lo muntu asisamtsaki singamudla sisihlele sisevalweni baba.
Zicine nini ukubamba izifuyo esigabeni?
Zicine izolo kuphela kulapho ezingazanga zibambe izolo kuphela kuthange zithanga inkomo eziyi-3. Abantu abaningi masibala ezigabeni lapha kukhanya ukuthi zingafika le-10 or 12 inkomo esezibanjwe izilwana singakabali amadonki.
Ezintathu lezi mdloli uthi zithaywe ngobusuku obubodwa nje.
Ezintathu zendezwe la kuthanye lelelo zithaywe ngobusuku obuba kuthanye zonke.
Zaphela dula thola ngamathambo kuphela.
Zaphela dula thola kuyinhlokwanyana lokuthi uyibone ukuthi ngeyakho usubona ngophawu noma ngomtshisi.
Nxa likhuluma labo abazingeli laba asebefikile bathi zingaba zivele ngapi kahle kahle?
Kahle kahle ngathi zithutha zivele entshonalanga izilwana lezi zisempumalanga. Bo bathi bona sisizulu labo kabazanga balala lokhu besemkhondweni wazo.
Bahlomile mpela bazimisele.
Bahlomile babonkomo hayi bayazama mpela ngoba labo bayatsho bathi asilali siyalala sizingela ubusuku wonke. Ukusaba sokuphatheme kakhulu ekhaya lapha nabantu lasezikolo lapha hayi abantwana sebefanele othithala babakhulile kukhanga kusahlaleki inkomo lapha. Kwasekuqaleni besisaba indlovu kwakhathe sekuyindlovu lezilwana babankulu.
Zikhona lazo kulezi nsuku indlovu?
Zisemazamnyama kwakhathesi sezisukile ngapha eThekwane sekulezilwana. Kulapho esigqibha khona esigqibhela khona iziba siyenzela inkomo kulapho ezithola khona.
Madamu akula madamu elinathisa kiyo khona ngapho?
Idabu khosaba bankomo sagcina kudala tuminto othiwa yidabu. Okwethu sinatha kwizikotho lazo izikotho kakula sesifostela nje kodwa ukuphanda phansi efuleni.
Ngaphandle kwendlovu lezilwane zonezo zikhona ezinye inyamazana zendle eziyake zilihluphe kumbe izonezo kuphela?
Labona abobhululu bami izibongo zamonyathi laba labo bahlupha yonke into babankomo. Ngoba la madoda lawo ma udibana nabo sekufanele omunye afe. Konke lokhu ngomphisi kukhona kulanto engekho lapha.
Ziphuma ngapi zonke inyamazana lezi babanyathi? Amabhongane ewange zivela ngapi kahle kahle?
Sisolela khona ewange khona le game reserve zithutsha zisemabhongane khonaphana ukuthi ziyayeqa kumbe ziyeza njani asiyazi. Kulapho esinganalwazi khona khonapho kodwa zibuya khonale emabhongane entshonalanga kube wange khonale.
Izakhamizi njengoba lisengozini engaka kulokwesaba okungaka njalo ungazixwayisa ngawapha amazwi?
kufana na nabahlali bona ngingabaxwayisa nje ngithi bayeke ukuhambe kushuku bahambe kukhanya njalo umuntu ma kungathi sekumunda amehlo engahambi yedwa sheze mhlawumbe singaba bhowane kusile omunye azotela abantu bengahambi one one ngoba kuyingozi baba nkomo ivi labantwana besikole siyabatshela ukuthi bahambe beyigroup
hayi siyabonga mdlulo dlula abanye
Bona kakhulu baba ntungameli wish ukuthi labo abayibona ama-demo ranger angathi bangasisiza beqede lolu hluphe esilalo ngiyabonga nkomo ngiyabonga baba
ngugama
namlela
mshweshwe
namlela nampawa fowembula
umnumzana Gibson Nyathi yisakhamuzi sakobhutshe ePlumtree lapho osekuhlasele khona izilwane zaqeda izifuyo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC
Singene kuhlelo lwabesifazana silo standekile emhlanga we Studio 7.
Siyanamukela kwesiphathelane labesifazana lelami usithandekile emhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Mebo Ngwenya. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eye Bulawayo Progressive Residents Association yena ekugatsha lwezempila kahle.
Ukukhathaza abantu like iweather le yanti siyakwazi ukuthi isikhathi somqando abantu baba lamaflu labo pneumonia izihlabo into ezinjalo. So abantu babe kudingakala ukuthi basize as they get infected or affected ngemikhuhlane nyanyana inale bakhona ikhozwa yiweather ikhozwa yini yini but then kwesinye isikhathi uzothola ukuthi bahamba besiyadinga usizo bengalutholi ngokuthi ilizwe lethu njengoba limiditshekile linje kuyabe kunzima ukuthi bathole ama-services okuyingxaki I think generally nje you access ama services wona lawa ayabe kungela ama treatment i-treatment iyabe ingekho say because u primary nurse uyabe khona but i medication iyabe ingekho
lanxa umuntu ebhadela imali yakhe
ye lanxa ebhadela imali yakhe uyafika ebhadala i consultation which is $5 and then abe sengena ku consultation room atshelwe ukuthi okay ule flu but then i medication yokuthi ayiphiwe akakula sebhalela i prescription ukuthi ayithenga aka afford there can be one or two instances but imitheminingi iyabe lokhu ifithi imali yakwa manyamazi iusa which is akula umuntu oholi usa lapha eZimbabwe and kubanzima ukuthi umuntu yabe la i prescription ayithwale until as asithiye emhlabeni or as afile
sesikhangela abesifazana abazithweleyo ke labahambisa abantwana emaclinic
abazithweleyo kokuqala bayakhala ngemali bathi khona ngabe uhulumeni uyabanakekela ukuthi imali yehle ngoba kabalayo imali yakhona okumele bayibhadale yokuthi ku-preparation ukuthi balungiselele ukuyabeletha
uke wakhuluma ngaphambilini kwalingxoxo ukuthi ugatsha lwakho lwezempila kahle kuzelela ukuthi abantu beziphathe kuhle libone ngani bayakwenza yini lokho endaweni za
awuthi bayakwenza but umuntu ngumuntu la uyahamba hamba adini omunye uyabe kuyi attitude alayo which we no one can change it uyabe vele isikolo as for ukubutha kwezibi nge city council i city council iyabutha kuhle sibili but omama ikakhulu basafuna ukuthi bafundiswe omama sile that little percent yokuchapa vele ukuthi ungaze sifike i-toilet clean we should be uyathola ukuthi kumele si-remindwe ukuthi khona bomama lithinda njengoba litholile which is I feel ukuthi akudingakali ukuthi kuze kube le-announcement enjalo but kuhlala kukhona nje ukuthi vele lapho ungene khona umama e-toilet ungangena 5-6 obomama kumele uye-checka ngoba vele kuyasala kuyi-mess even ukudispose amaphambazi bayatshelwa sibili but babakhona labanayo a certain percentage ukuthi afike amaphambazi ethole izinto emgwaqweni.
Kuyini elikwenzayo ngalolu hlupho? Labe sibhedlela liyakhulumisana labo, lomphakathi liyakhulumisana la?
Yes, kwenzayo silama programs ukuthi we visit like ama clinics and sicele islot sixoxisane nabo mama, lapho sihlangana khona labo mama abazithwele different ages of obo mama lamankazana. Then okunye siyayenza ama-forums amanye ukuthi sibuthanise omama maybe sithi 30 over a given time, sixoxisane nje ukuthi singaziphatha njani ukuthi sibe yisizwe esiklini, sibe ngobulawayo omuhle, sibe yisizwe sakomthakwazi. Sibili hhayi abantu bayakuthakazelelela kakhulu ngoba kusuka kubenza ukuthi siyaxoxisana sibaningi, omunye lomunye uhambe efunde okutsha. So sikubona ku-fruitful sibili ukuthi this program esiyabe siyenza is-fruitful ebantwini.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Mabel Ngwenya, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ekugatsha lwezempilakahle. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Sibongeke uSithandekile Mhlanga ngokusipha uhlelo lwabesifazana. Siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Kande.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Kande. Kuhlelo lwethu lamhlanje sixoxa lo somabhizimusi ohlala eDede, umnumzana Jealous Sansole.
Into ekhona kanti mntwa ngabe kuthiwa siyazwelana empilweni, bekufuza ukuthi lo khokhela axolele nje abantu. Amiceleni ngiyazikhulumela ukuthi kona hayi bakithi kakuzama omunye mina sengihlele. Ngoba lokhu yibuhlukuluza abantu. Ngoba into ekhona vele as long as iZanu-PF ingahambanga, sizahlala siloko sinje kanti vele kulanto esitshintshe. Into ekhona kuphela ukuthi abantu bezanu bayekile ezombanga. And kamboni ukuthi ngomumo lo esikuwo ukuthi kambe sizambamba sibili uDisemba izinto ziloko zinje. Ngasingambamba uDisemba izinto zikhwela kangaka, isiva vele sona siyale sesiyimalini. Kathesi ngiyawuchasela kanti ukuthi khona ama-drinks izolo mvele wathenga, athengwa amanye ama-credit ayathiwa $7, amanye athiwa 17 bond. I-price yakhona ingithethe isikhathi ukuthi ngibe yazi ukuthi khona kanti vele kumele ngiyithengise ngemalini i-drink eyodwa. Khonapho ngathi ngiyayikhangela i-drink eyodwa i-500 mls ngitsho vele ukuthi ngiyifake ngithi $3.50. Ngiphinde ngicabange futhi ukuthi nge-$3.50 ozathenga umbani akula. So yibuzime sila ambona ukuthi uDisemba simile ukuthi simfike. Into enkulu engani ngiyakunanzelela abantwana bakuma boarding, ungafika ema boarding school bayadubeka, bayadubeka ngoba isinkwa kasekho, impuphu yashoda. Nxa ikhona isifizi esayibhadalayo vele ayisajoluki, ayiputshi temu. So angikwazi ukuthi sizapha ukuthi uDisemba simbambe sibili, hayi amboni kani.
Yes, kesikhangele kathesi kwezokulima lapha batholile yini abantu esigabeni imbijana lanxa bekungela zulu.
Ungakhangela ithi sesintwini sase sakubona singaka ungakaphuthi umnyaka ilokuze isikhathi sokulima ukuthi lo nyaka ungabona izithelo zizala kakhulu njengalo nyaka omthwankela labomnyii bezithelo kuningi kakhulu. Lokhu kwahle kwakhombela ukuthi lo nyaka yinjani. And abantu kabadubhanga kona inhlansa engxenye ngabo wadobha ibhaketi elilodwa kumbe amabili lo uyabe lenhlansa akula lutho. Khathesi inkomo sezile nyanga vele zingenile emahlangeni, akuthiwa ningabe izinto ziright, inkomo zijale ukungena ngamajulayi. Khathesi vele ungangihamba lalapha emasimini vele lamahlanga okudla inkomo vele kasekho.
Okokuthi kukhona yini lapho suzokhona ukuthi ziyacuba vele ukuthi kuseyafika inyanga ezimbili ezilandelayo ngabe sokonakele?
Azikacubi kangako kathesi, kodwa kathesi ngikhuluma nginje amanzi zinathe esibhoraneni, ziyaphontshelwa esibhoraneni and izibhorane eziningi zisile. Kodwa isimo esikhona enkomeni kathesi uyakubona ukuthi after 1 month vele ziyabe sezigqalisile ukucula. kona inkomo tina sijayari kuti zicuba ngama October, November kulapho zicuba khona but lonyaka ziyaqalisa ngoJune
abantu bona ke indlali njani lapho ezindlini bathi baphila njani
ye ikuthi ama handouts ebengani asasekhona kancane kodwa atsho kuphola izalukazi laba abaqinileyo yiwo abalodumo ngoba ugogo angahola phakathi komuzi eyedwa kuthiwa isaka ngelezalukazi laba abanye bonke bangaholanga isaka lelo aliqedi viki uzazeyohola futhi ngenyanga ezayo kumbeni kwenyanga ezimbili ezizayo kuyabe kungasela lutho kunzima phandle emakhaya abantu vele baziphilela ngamanzi yayona le mtshwankeni.
Loke ngumnumzana Jealous Sansole usomabhizimusi ohlala eDede ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Gande lilali.
Siyabonga Jahelita la Chris Gande ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Siziqhibeke ezakusihlwa ngokukhangela impumela yemidlalo yeCastlelager Premier Soccer League edlalwe namuhla. IHighlanders ibe ngutshikilo bhanqa 1-1 lengezi Platinum. IZPC Caripa yona inqobe iCapes United nge 1-0 kwathi iChickenin yanqoba iMushoani Stars nge 3-1. Triangle United 1-0. IBlack Rhinos leyata zibe ngutshikilo bhanqa 0-0 kwazothi iFC Platinum yona yanqoba iManica Diamonds nge 1-0. Vanambia Moponi iqembu leKwejani Band lesiqibela ezakusihlwa lihlabela ke kamnandi. Liyabazi phela abafana ababehamba lo Christopher Shoko the legend antike basakhona osizwa baliphethe iqembu siza kuba labo ke khona pha emsakazweni maduze nje kuhlelo lweWoza Friday. Siyakehlukana sikhangele ebezihamba phambili. Umeya wakobulawayo uthi sebesiya enkantolo ngokuphuthuma ukuyacela ukuthi yenqabele ukudilizwa kwemiphochongo kamunicipala inkampani yezesa. Kwanele olivalelisayo nguntungameli Nkomo Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.